sibe le meeting namhlobuseni labo bathi sokumele bejoin njengoba igovernment yangkhona ingakhangela izikhalazo zabodokotela for isikhathi eside kangaka. So labo sebejoinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokhu besebenza besithi umumo ungatshintsha, sebediniwe ngabalokhu besebenza izinto zingalungiswanga. So labo sebejoyina isike.
Singathi lapha sikhuluma ngabodokotela abanjani, sizokuthiwa ngama-senior registrars lama-consultants abantu abanjani, ngabantu abanjani esikhuluma ngabo la?
Ngama-specialist odokotela asebefundele ugwalo lwaphezulu ukuthi bebekhangela amashudi a-specific medicine, yiwo bhosi bethu, so to speak.
Yiwo
abaku-top hierarchy of the hierarchy.
Ngabantu abaningi kanganani bona besikhuluma ngabo baba dokotela Pepe?
Ama-specialist eZimbabwe wona ngokwawo malutshwane, but ukujoyina kwawo is a big signal because kusho ukuthi akuna patient esingabi ikhangela okwamanje, especially ama-patients alama-conditions a-complicated anzima ukuyelatshwa ngodokotela abancane.
Singathi lapha sikhuluma ngemikhuhlane enjengayiphi ba?
Kuyadependa nxa kuyi-medicine kumbe kuyi-surgery. I-surgery sasikhangela ama-operations afuna abantu asebafunda kwaphezulu. Then i-medicine kule mkhuhlane yangikhona, imkhuhlane le ebamba abantu abadala le complicated imkhuhlane enjalo njengabo-diabetes, i-diabetes eku-advanced stage, u-heart failure laba le mkhuhlane amathiwa ama-autoimmune diseases, imkhuhlane enzima nje kulapha ngodokotela abancane.
Pho manje kuzahamba njani dokotela Pepe lapha? So ungani sokuhlupha ezibhedlela?
Hawe, i-condition le i-condition nje ebilokhu ikhona isikhathi eside, but uhulumende kazange engenele ngokuphakeme. So i-crisis le just an acute manifestation of a chronic condition nje ebilokhu ikhona. Esikhulekelayo ukuthi nje uhulumende ngalesi sikhathi engenele ngokuphakisa ilungise umumo wezibhedlela, impilo zabantu abantu bencedakale, impilo iqhubekele isiya phambili.
Yes, siyabona njalo ukuthi u-retired General Constantino Chiwenga yena umsekeli kamongameli ukuthi hayi ukuthi lihole ngama-US dollars akuyenzi, njalo lo mongameli sesisukile kulive usesiqalisele umsebenzi, konke konoku kutshona.
Indaba vele ibuyela khonokho nje ukuthi thina into esikhala ngazo zi-specific, akulamaphilisi ezibhedlela. Imitshina ezibhedlela ayisebenzi, odokotela bala mali ngokuya emsebenzini. Izinto zonke kumathengisi ezithengiswa ngama-US dollars, i-Coca-Cola khathesi ithengiswa ngama-US dollars. Imali esiyitholayo ngeze-RTGS, so imali le esiyithola i-RTGS asikwanisi ukuyisebenzisa futhi ngenxa sethu ayikwani, njalo yonke into sifuna ama-US dollars. So into esiyefuna ukukhuluma lohulumendeni le ku-negotiation ithi kona banani abangasinika besincedise ukuthi imisebenzi leyo esiyenzayo umoya wethu wonke sibhadale ama-salaries ahambelana ngemisebenzi wethu njengabodokotela.
Yes, singathi vele nalibona ukuthi lizaqhubekela phambili lize lithole konke khonokho elikufunayo.
Yes, yikho kuvunyelane ngodokotela bonke.